Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba kaMantshi Harare unike isiqondiso sokuthi wayemela iBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo okuzahlala esitokisini kuze kufike olwesihlanu, lapho okuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eyebheyo.
Okushuke kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Bruce Moyo wenkulumano ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla.
Iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano weSADC Summit eHarare ngempela viki, abathengisa isitaladini bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa.
Akumele ibuze ama-oppositions, ama-citizens ukuthi baphathwa njani nomnangagwa. Senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elila abaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokitshini leyovela eSouth Africa elihlala obobuza abaningi, ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kaMantshi eHarare unike isiqondiso sokuthi owayemela iBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo uzahlala esitokisini kuze kufike olwesithathu, lapho kuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eBail. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela umnumzana elimelayo umnumzana Alec Muchate Hama kwingxoxo leStudio 7. Umnumzana Sibanda obotshwe ngomgqibelo emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post wasiwa eHarare ngesonto, njalo wetheswa icala lokukhuthaza ukuthi kube lodlakela elizweni ngalokho abika wakubhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini esithi ngempela kufanele kutshengiselwe. Abamabandla ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi babotshwa mahlayana njalo bahlukuluzwa ikakhulu kusukela kulungiselelwa umhlangano weSADC ogqitshwe ngempela viki. Abanye belokhu bevalelwe entolongweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Pasho Rafael Sibanda, ilunga lebandla le-CCC.
Kubuhlungu, kuyadabukisa, kanti futhi kakusethusi, sidila lohulumende ofana lenkukhu edla amaqandayo. Ngani sitsho njalo? Esikwenzayo njengelizwe sokwedlula labo ababesikolonayizile. So kuyasijabukisa kakhulukazi ukuthi kathi umthetho lo ukubopha usetshenziswa kwabaphikisayo kuphela laba kuma-civil society. Why singakazi sibone labo abebandlela ibusayo labo bephathwa ngendlela efanayo?
Kodwa nxa sikhuluma labanye lapha obachoyo, abanye benabezanu PF, nxa bekhuluma labo bathi amapholisa abesenza umsebenzi wawo, uboni ngani bangabe bekhona ababotshwa ngokungekho emthethweni, njengoba sizwile kumnumzana Dubeko Sibanda besithi engabe wayekhuthaza ukuthi kube lodlakela?
Mina benza afisa ukuthi bona abafowethu abakuzanu besibalela abangu-3 kumbe ababili abake babotshwa ngento efanayo. Angisoze ngicela isikhathi esiningi ngizame ukuthi ngiphikisane lakhona lokho, ngoba sokukuningi ama-cases angikhona esenzakala ehlasela thina esiku-opposition, ehlasela abakuma-civil society organizations. And nxa amapholisa sithi enza umsebenzi wawo, basebenzisa mthetho bani ozithola ubamba abebandla eliphikisayo kuphela? You know, nxa ungathi sithi uyakhangela ukuthi umhlonishi uDubeko Sibanda ubotshelweni, bathi yena kule nto azibhalayo enkundleni zokuxhumana ku-X okwakuthiwa yi-Twitter esithi, and nxa usithi uyakhangela into zakhona kuhle kuvele ukutshengisa uthelizwe leli ungani akula freedom of speech ungani abantu abavunyelwe ukukhuluma indaba abantu abavunyelwa ukuthi lebazi express ikanti ke isekelo sombuso wethu section 59 weconstitution uyasho ukuthi hayi abantu bavunyelwe ngokubhikisha abantu bavunyelwe ukukhuluma abantu bavunyelwe ukuthi benze so sizithola sisesigabeni sokuthi kulomthetho obopha abe opposition kuphela kube nomthetho ovumela abebandla elibusayo kuphela and sizakutshintsha khona okunye udala nxa sesithe sangena kuhulumeni
lithini ngalabo abalokhu bebotshiwe
abalokhu bebotshiwe siqhubeka silokhu sithi kabakhitshwe ngokuphangisa okushuke kube uhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Bruce Moyo wenkulumano ovalelwe ekhami ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla so ushobona ukuthi laba bantu inhliziyo zabo zilukhuni laba bantu sokunganganga ngale kokubopha sokunganganga ngale kwezombusazwe ngoba awusoze ukuthi umuntu even umvalele entolongweni umalele ukuthi athole ukudla umalele ukuthi avakatshelwe umalele ukuthi abone uhulumende lo wedlula lwana esasilaye owamabhuno owawusiphatha kakubi before 1980 ngesilungu nxa ngingakubeka sitsho ukuthi these people have destroyed the gains of independence.
Lo mnumzana Pasha Raphael Sibanda ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa laye ekobulawayo isikhulumeli sebandla lezanu PF mnumzana Christopher Mtswangwa utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi uhulumende wenza ngabomo ukuthi abantu babotshwe bevalelwe kwenzela ukuthi bengatshengiseli njalo sebengabakhulula ngoba umhlangano weSADC usudlule. Ukhulume amazwi la ezihlekela njalo asenelisanga ukukhuluma layo ukuthi sizwe ukuthi ubeqinisile kumbe esoma. Iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano weSADC Summit eHarare ngempela viki abanengi bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa. Ngakwelinye icele abezana uPF bathabile ngokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uthole isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weSADC. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba eseHarare.
Abathengisa impahla ezitaladeni abakhulumele Studio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapholisa kahulumende lawe council sokubachiye belwisana lobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melus Mabhena othengisa edolobheni leHarare yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyiswa sikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labade ngihlengise lapha. Akubi sibili, kubi.
Umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Tafatso Tiremba yena othi amapholisa aqhubeka exotsha abantu edolobheni.
Bawuthi akula nto ebonakalayo. Fakwe inkalakatha zemali akathesi kodwa izigidi zezimali but akathesi lokho kungaka bonakala ukuthi kuyaphela kumbe kuyangaphi. Sikhangele indawo enjaya semaphandleni, sikhangele kubonkayi akuyakhwanga lutho, imigwaqo ifile but konke still into zangona zonke zifakwa siwa isimangaliso kumangalise nje ukuthi imali yangona ngobani abayibambayo.
Ingcithi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje uMongameli Mnangagwa esengumgcini sihlalo weSADC kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
iSADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson weSADC kodwa iSADC ayiqedanga umsebenzi. iSADC kwakumele iqede umsebenzi wonke ibuze ama-oppositions, ibuze ama-citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli weSADC. Ngoba uMnangagwa senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Kodwa osekela ibandla leZANU-PF njalo ekunkokheli yebandla lelikobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano weSADC ikakhulu ukuthola isikhundla kukamongameli Mnangagwa athi kuzaguqula impilo yabaningi elizweni.
Yikho okwenze ukuthi iSADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe yiyo ihost. But esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchewe iSADC through ubaba wethu president uEdi Mnangagwa. Kuyinto enhle kakhulu ngoba upresident Edi Mnangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa yeleadership yakhe. Njalo sibona ngani ileadership yakhe at a SADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo kuSADC ngoba izinto lama policies awamelayo ngama policies afaka ingqubekela.
Umhlangano lowu uphele ngesinkathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika ikhulu lamachumi ayisikhombisa 170 abavalelwe emajele eRemand Prison abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube lodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli yeSADC akayikhulumanga ngohulumeni kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elilabaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokitshini leYeovale South Africa elihlala abokuza abaningi, ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abatsha laba abebekhokhelwa ngamapolisa bebengena umgwaqo ngomgwaqo bekhuthaza izakhamizi bezipha amaphetshana axwayisa ngobubi lengozi yezidakamizwa. IUVale ngelinye lamalokishi ahlala beZimbabwe abaningi. Omunye wabasakhulayo uThabile Mpofu uthe kuyabakhathaza ukubona impilo zentsha zijabalala ngenxa yezidakamizwa.
Ikhona impilo ngaphandle kwesidakamizwa. Akufanelanga impilo yomuntu idepende kwesidakamizwa because like isidakamizwa aziwaki umuntu mara ziyam destroy.
Lomkankaso uza ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa esesungule inhlelo zokuzingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Inyathelo likahulumende leli lifuqwa ikukhonona kwezalwane zakwele South Africa ezithe sabokuza umlando wokubamba inkunzi, ubusela, ukuntshontsha lokudala amanye amacala ehlukeneyo. Okhokhela abatsha laba unkosikazi Nompiliso Dube Shabang uthi loba nje kungasoqiniso ukuthi bonke abokuza bayizigangi njalo yibo bodwa abadala amacala, njengebandla bakhuthaza ukuziphatha, ukuhlonitshwa kwempilo, impahla zabanikazi lendawo lapho umuntu ayabe ethekelela khona.
Abantu bokuza mabefika emzini kwangathi bangaziphatha kahle. Singahlukumezi abantu esibathola endaweni. Sifike silandele umthetho njengoba unjalo. Singafiki siphethe izidakamizwa ezibulala izimpilo zabantwana bakusasa. Ngoba masibulala impilo zabantwana, sibulala ikusasa.
Izakhamizi zelokishi leYeovale, eBeria, leHilbo sekulesikhathi zikhala ngokuthi nxa zihamba emigwaqweni zibanjwa inkunzi, zithathelwa omakhala ekhukhwini lezinye impahla zazo. Zinengi zehlakalo zabadojwa befile, labadutshulwayo libalele kusenziwa ngabakhuthuzi ababe sebekuswele abakudingayo loba sebecunulwe ukuthi lo othathelwayo akafuni le mpahla zakhe. Osakhulayo uRyan Mlalazi laye obekulo umkhankaso uthi nengi lalokhu kuganga kudalwa kusetshenziswa kwezidakamizwa.
It causes them ukuthi i psychological brenya bengasebenzi kahle, especially now inyawupe since i destroy ama families.
Uhulumende weGauteng uyavumelana labebandla lamasabatha ukuthi ukusetshenziswa kwesidakamizwa, ubukliwi, ukubamba iganyavu, ubusela, ukubulala lobunye ubugangi kubahile kulesabelo. Enkulumeni asanda kuyethulela izakhamizi zesabelo usiba lukhulu uMnumzana Phanyaza leSophie ufungi wagomela ethi izigangi zizayifunda ivaliwe lonyaka.
Crime is ravaging us. We are even scared of our own shadows.
Ubugebenga busithwalise nzima eGauteng. Sekungani sisejele ezindlini zethu ngoba phandle isigebenga zisithwalele ubhulo.
Go to enjoy a movie at night because we are scared of criminals.
Lobanje ezalwane zakwele South Africa zikhala ngokuthi abokuza yibo abadala amacala kakhulu eSouth Africa. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Institute of Security Studies ngo-2002 iveze ukuthi iningi labokuza abasemajele likusilinganiso sokuthatha kuphela ekhulwini, kusitsho ukuthi iningi labatholakala belamacala izizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umanyano wamazwe aseningizimu ye-Afrika oweSADC lenhlanganiso yamazwe omhlaba yezempila kahle iWorld Health Organization sebechaze ukuba umkhuhlane we-Mpox obonakala ngokuqubuka kwesikhumba usubulele abantu abedlula inkulungwane 1200 eDemocratic Republic of Congo kuthi abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 balawo emazweni agoqela eleBurundi, Central Africa Republic, Republic of Congo, Rwanda leUganda. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano weSADC osanda ukugqitshwa eHarare usuphawule ukuba kufanele abaphathi ntambo bezempila kahle baphange bahlangane bancede eleDRC lamazwe asehlaselwe yi-Mpox njalo baphume lendlela zokumelana lokumemetheka kwalomkhuhlane ukuvikelwa kwawo kanye lokulimukisa uzulu ngawo. Lumhlangano uphinde wakhalaza ukuba iWHO incedise ngokuphathisa amazwe asehlaselwe kanye langakahlaselwa. EZimbabwe umkhuhlane we-Mpox awukafiki kodwa uhulumende uthi uselungele ukumelana lawo. Umqondisi wezempilakahle kugatsha lukahulumende lwezempilakahle kobulawayo uDokotela Mafio Siamchembu uthi sebelungele ukwelapha lokulwisana lokumemetheka kwe-Mpox kobulawayo ngoba leli dolobho liyindlela esetshenziswa ngamazwe la asethe ahlaselwa uma bevela kumbe esiya eSouth Africa.
I-Mpox isilu luhlupho. Thina eZibulawayo Metropolitan Province, we are on high alert for any suspected cases. Asikabi la ma-case in Zimbabwe. Kota sizilungisele ukuthi kungabale the case. Sizomlapha lo muntu ole monkeypox and sithathe amanyathelo afanele ukuthi ingaspread.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Mzingwane uchaza ukuba imonkeypox ngumkhuhlane bani.
Umkhuhlane we-monkeypox lo Mpox ngumkhuhlane olempawu zokuqubuka okungejwayelekanga kodwa okufana lokwe-smallpox lapha sesikhuluma ngabantu abazelwe ngaphambi kuka 1979 kanti ke nxa la sikhuluma ngabalezi insuku singakhuluma uphose kufane le-chickenpox kodwa zathola ukuthi ukuqubuka kwakhona kuthi fe ngendlela ephezulu futhi kuthanda ukuminyana amaqhubu akhona kawathi qaqa njengawe chicken pox.
UDokotela Mzingwane uchasisa impawu ze-Mpox.
Ekuqaleni kwabo i-first symptom kumbe izimpawu zawo umuntu uyezwa echiselwa kumbe side achiselwe agodole ephongudinwa nje umzimba iphela amandla ezwe lemisipha isiba buhlungu kungakaqali lokhu kuqubuka engikubalileyo ngaphezulu emva kwalokho sokuzaba lo uqubuka lokho ke.
Umkhuhlane we-Mpox uyathathelwana njalo uDokotela Mzingwane uyakuchaza lokho kabanzi.
imvama kwayo ngibe monkeypox ukuthi iyaziphelela kodwa ke ingakazipheleli umuntu ulakho ukuthelela abanye kulabanye abagula kakhulu mhlawumbe icine ithelele ukuthi basweleke emhlabeni kodwa abaningi abagula lomkhuhlane bayasila bengelathwanga kodwa kulabanye abangagula ikakhulu abavele behamba le mikhuhlane yabo abangakuhle basweleke ngenxa yokuthi sebebanjwe yilo mkhuhlane.
Kuviki edlule umabhalane jikelele we-WHO uDokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus wethule umbiko othi umkhuhlane we-mpox usuyingozi emhlabeni jikelele njalo lamankampani alungisa imithi yokwelapha lomkhuhlane sokumele asebenzelane labo ekwelapheni lekwenqabeleni lomkhuhlane.
The emergency committee met and advised me that in its view the situation constitutes a public health emergency of international concern.
Ezweni le DRC lomkhuhlane uhlasele kakhulu kuzigaba ezilishumi lanye zelizwe phakathi kwezingamachumi amabili lasithupha njalo kule mpox clade 1 lo clade 2 kuthi uclade 1 yiyo eyingozi kakhulu ngoba ibikwa ibulala futhi isimemethekele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi luyaqhubeka njalo inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leDemocratic Party zizavuthana eChicago kweviki yonke zixhasa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozamela leli bandla kukhetho elomsekeli wakhe uSibalikhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz. Kukhangelelwe ukuba umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe kulomhlangano namhlanje. Wake waba ngumongameli weleMelika ozangena kulolu khetho emele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump laye uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ePennsylvania lapho akhangelelwe ukukhuluma ngomnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe weMelika edabuka eZimbabwe umnumzana Washington Jamela.
Khangelela ukubana umnumzana uBiden umongameli welizwe address i-opening night ye-DNC. Ngokubona kwami ngibona i-speech sakhe sizabe sizama ukubonisa imisebenzi yakhe ayenzileyo kwiminyaka lengu 4 edluleyo. Njengomuntu osebeka phansi intambo uzazama ngamandla wonke ukuthi abonise kakhulu ama successes wabo.
Ngaphandle kokukhuluma ngalokho abakufezileyo bendawonye, yikuphi okunye esingakhangelela ukuthi umongameli ngakukhuluma?
Uzaqala ukuthi akhulume ngoHarris njengomsekeli wakhe ezama ukutshela abantu ngokuphathisana kwabo. Ngenye indlela uzozama ukuthi show up uHarris atshela abantu ukuthi bebencedisana kukho konke okuhle abanelisileyo ukuthi bakwenze. Uzozama ukuthi atshela abantu ukuthi bebekwenza bonke ukwenzela ukuthi amnikeze naye i-history nama-achievements athile embusweni wabo. So ngiyazi akusoze kube lula kodwa ke njengomuntu obeka phansi intambo ezibeka ngoba ecelwe ukuthi azibeke phansi intambo ube ngumuntu obekhankasela naye ukuthi aqhubeke ngumongameli kodwa ke ayi sibona ukuthi uzoqhakathekisa umbuso weDemocratic Party phambili lelizwe leAmerica okudlula izifiso zakhe yena umongameli.
Umnumzana Trump la ekhangelele ukuthi uza kuba esePennsylvania namhlanje ekhuluma ngodaba lomnotho nxa sikhangela umkhankaso okhetha lolu libona banjani?
Hayi, uTrump hayi ngokubona kwami njalo ngibona engani usemuva kancane kuma polls lapha. So i-pressure ikuye ukuthi i-message yakhe ithandwe ngabantu. Uzoba le speech lapha futhi njalo ekhuluma ngezomnotho, ngoba ezomnotho yizo abantu abamkholwa kakhulu kuzo, nxa eyanelisile ukuhlala kuzo inkulumo zomnotho. Ayekele lokho kunye okubizwa ukuthi ama-personal attacks, lezinto nje ezivana lokukomplaina ngokuthi ukhetho aluzayo warojwa kwathini. Mayefuna ukuwina lolu khetho kumele ahlale kumeseji. Imeseji yezomnotho, i-economy, yiyo abantu abamthemba ngayo, nalabo abangasima supporters akhe amakhulu. Nxa bebuzwa ukuthi umuntu ongaphatha ezomnotho kahle ngubani, iningi labo likhole ukuthi phakathi kwabo babili uTrump noHarris, uTrump nguye ongani uhamba phambili ngokwethembeka kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela izombusazwe njalo edabuka kwele Zimbabwe, obesecingweni loTabo Kancube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingela, siyabonga. Yadanisa kakhulu ukuthi amazwe wonke awe-sadic, kumbe nje ngithi umhlaba wonke jikelele, abanandaba nento eyenzakala eZimbabwe, abanandaba losizi lochuku olwenziwa abantu beZimbabwe lisenziwa i-government yeZANU-PF since 1980. Ngoba njengamanje make yathiwa uMnangagwa uyi-head of SADC, kusho ukuthi yonke le imizamo yabantu beZimbabwe ukuthi bethi baqibezele ukhetho kumele bamangale ukhetho lwabo ku-SADC. Owayeqelezela ukhetho ngubani ekungena lo se-head of SADC?
Salibonani ku-Studio 7 lenjani basakazi kwe-Studio 7 ndabalaleli. Ngiyadinga lapha mina, igama lami ngumangena Nsenyama Endlovu. Ngidinga abantwana bomfowethu abazalelwe endaweni zeDongamuzi Lubimbi, khona ngale kusiya kubomzolo. Bazalwa ngunina okuthiwa nguManyoni, umfowethu kwakungumangena. Wayele nickname ababembiza ngayo besithi ngundevu ezibomvu. Abantwana laba bazalelwa endaweni zeGwayi, kumbe eJotsholo samoyithe. Ongababona bakuthi ngiyacela abantwana laba ngabantu asebekhulile, ngikhuluma abantu asebekhulile, umfana lenkaza. Inamba yami ngu-0776195288. Loba yona le WhatsApp engiwhatsapp ngayo la iright 0775654983. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi bama bahle, awu bakithi linganidanisi, mina ngingumlaleli weStudio 7. Vele indaba lezi eseradiyweni lezi vele angizilaleli, lingabuza abantu ezeradio lezi angizilaleli, lezi ezikhuluma kuRadio Zimbabwe, Radio 2 njani, angizilaleli vele, ngizilalelela zona ezeStudio 7. Msizanini izihlobo zami ezinhle, basakazi bami endithanda kakhulu, lindithumele inyuzi lezi phosa kusa kwamalanga, lindithumele ngizwe indaba zeqiniso eziyizo ezikhuluma into eliqiniso.
Studio 7, sanibonani, ninjani mahlabe zulu wonke. Hayi, siyavuka siyaphila, siphileni siyisebenzele inkosi. Hayi, siyezwa impela, hayi sizothini ke, nangu iSADC silalele ukuthi bazophuma ngani, kodwa ayikho into etheni esilindeleyo. Silindele khona lokho ukuthi bathi bephuma basitshele nje ukuthi hayi lokhu naloko okulungileyo, lokhu naloko okurong, kodwa kungananto esiyokwenza. Into okwenza ingekho kuyayo, sekudinga thina ukuba sithina sithini. Siyakwazi ukuyilungisa yini iZimbabwe? IZimbabwe seyidinga thina abanikazi bayo ukuba siyilungise thina. Masingayilungisanga thina, komuntu ozasilungisela yona. Inkosi.
Labo ke ngabalaleli bethu labo abade besithumele imilayezelo yabo ngeWhatsApp kunombolo esithi 12024650318. Ungasebenzisa yona leyo nombolo nxa ufuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa luyalandela usuku uhlelo lwe-Live Talk, lapho esiyabe sihlaziya umhlangano we-SADC ogqitshwe ngempela viki. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.